sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla ka 19 kuMbimbitho 2023 ngo Cape Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
We have expanded our democratic process. Kubana ke sikwanisa ukuinclude ke abanye abantu abasikati ngama stakeholders ezigabeni zonke ezijene ukubana ke labo befaka umbono wabo ukubana sibe lo member of parliament or ucounsilor or upresident.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi selilungiselela ukudinga amalunga azalimela kukhetho oluzayo.
Yiyo iZANU PF elayo idemokrasi ethi abantu abazikhethele umuntu abamfunayo abamele abamuntu abazamthuma.
Ibandla leZANU PF lalo lithi selidinga abazalimela kukhetho oluzakwenziwa lonyaka. Kwezamasiko sixoxa ngesithembo. Zalethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amabandla azancintisa kukhetho olukhulu oluzaqhutshwa eZimbabwe lonyaka aselungiselela ukukhetha abazawamela. Umnumzana Christopher Mutswangwa, isikhulumeli sebandla leZANU PF, uthi idale lePolitibiro lizakwenza umhlangano omkhulu kusasa lapho lizahlolisisa amagama abantu abafisa ukumela ibandla leli. Kuthi njalo ibandla leCitizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nathan Chamisa lithi lizadinga abazalimela emphakathini. Umnumzana Ostalo Sisiziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla leli, uthi lo mkhakhaso wabo uqhubekela phambili.
Ngiselela ukhetho luka-2023 yikho lisibona ke sihamba endane esijeneyo. Izolobe sisemaswingo saya ke koBulawayo, njalo namhlanje siseMidlands Province ubana sikhulumisane ke la abantu abaqoqa umhlangano akuthi esibathi ke ngama-chain champions abavela ke eMidlands Province yonke jikelele. Ukubana sibazise uhlelo lethu lokubana ke ukhetho liyakwazi ukubana kufanele sibe lama-representative ewadini, sibe nabasimelayo ku-constituency, abasimelayo kumongameli. So kathesi sichasisela abantu ukubana ke i-template lethu esilisebenzisayo ukukhetha abantu lizabe kuhamba njani, esilithi yi-template ye-consensus candidate selection process. Sizakhetha njani ke ukubana sibe labakhokheli ke abavela ke ebantwini. Le nhlelo esiyenza ithiyene lamanye ke ama-political party, ngoba amanye amabandla asebenzisa ke abantu ke abangama-members e-organization, ithiya ke abanye abantu ama-stakeholders, ama-teacher, osobhuku, izinduna, abakhokheli bema-church abasendaweni yona le ukubana ke befake umbono wabo ukubana ababona angani engasimela thina njengebandla le-TCC. So okwamanje we have expanded our democratic process ukubana ke sikwanisa uku-include ke abanye abantu abasikati ngama-stakeholders ezigabeni zonke ezijene ukubana ke labo befake umbono wabo ukubana sibe lo member of parliament or ucounsilor or upresident onguye ofunakala ke ngabantu. So yinhlelo esihamba layo ke ikathesi ke ukubana ke simeke sure ukubana ama-candidate wonke esilawo avela ebantwini, hhayi khona ama-candidate afunwa ibukhokheli noma angangane labantu ke abakubukhokheli. This time sithatha ke abantu ke abavela ke ebantwini.
Umnumzana Swithan Chirotsa okubandla le-CCC ophethe isikhundla sokwethulwa kwemibiko koBulawayo laye uthi badinga usekelo kuZulu.
Ye, lesi sile program yethu esiyibiza sithi 1+5 voters campaign program, eyokuthi sikhuthaza wonke umuntu ukuthi umuntu lo muntu thathe abantu abahlanu, 5 people are register abantu, ancedisa abantu abayi-5 ukuregister ukuvota. Khona siyakwanisa ukuthi sinqobe iZANU PF. iZANU PF okakathesi iyenza umsebenzi wokuthatha abantu emakhaya, isiregister abantu labo ku-ward 1 koBulawayo. Shuthi ithatha abantu abangahlali koBulawayo ibaregister koBulawayo, ukwenzela ukuthi labo bantu bavote kobulawayo. So okuyabe kuqakathekile ukuthi izakhamizi zakobulawayo ziphume ngobuningi siyeregista ukuvota khona beyavikela ukuqilwa yiZANU PF.
Umnumzana Philip Gawule oncintisa kukhetho lwama-primary elections uthi kuqhubekela phambili kubandla leli ukudingwa kwabantu abazalumela kukhetho oluzayo.
Kakhulu sibili okuzwayo. Ngiyakhontesta sibili apha eCholocho North. Ngikhona sibili sengisubmithile le CV yami konke sokuhambe kuhle. Kodwa kulokunye nje into eziyabe ziphuma nje kulenjini abantu bekhuluma nje izinto ezingaqedakaliyo. Bethi hey uGawule udisqualifyiwe njani njani. Ngamanga lawo, ngamanga emhlola. Imisebenzi yezitha zami, imisebenzi yezitha abantu abafuna ukungivalela ukuthi ngingancintisi ngoba besesaba ngabantu abangafuna ukuncintiswa labo ukuthi abantu bengangeni emncintiswaneni.
UGawule uthi ibandla lakhe lidinga abantu abakhutheleyo kwezombusazwe.
Idemokrasi yalethwa iZANU PF, yiyo iZANU PF elayo idemokrasi ethi abantu abazikhethele umuntu abamfunayo abamele abamuntu abazamthuma. Ngokunjalo ngamafitshane mina ngithi mina lapha iparty iZANU PF iyabidinga umuntu sibisibili ofunwa ngabantu sibisibili endaweni naleyo lapho kudingakala khona lo ozabamela. Ibe sisinjanjani bese kuncedisa iparty ukuthi ibe le mklomelo lokufunakala lokuthandwa ngabantu ngokwenza okuqondile ukuthi bakhethe umuntu abantu bazikhethele umuntu abamfunayo. Hhayi ukuthi abantu baphiwe umuntu, umuntu angayimpozi njalo umuntu angazi-impozi ebantwini. But uzathola abantu beziyimpoza bezama ukuthi bengafuni ukuthi bancintiswe ekhethweni olukhona. Yekela abantu bakhethe umuntu abamfunayo. Iparty-ke iZANU PF yela khokhonokho. Ngiyancintisa-ke Gibbs, ngikhona emncintiswaneni njalo ngisemkhankasweni kathesi okuzwayo esigabeni sami eCholocho ngapha esigabeni seCholocho North. I-constituency iCholocho North. Ngokunjalo-ke ngithi mina ngithathe leli thuba ngitsho njalo ukuthi kubalaleli ngithi mina hhayi asiyeni phambili ngokusebenzela omhlangano ma-comrades.
Umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT laye uthi sebeqalile ukukhetha abazamela ibandla leli kukhetho oluzayo.
Uhlelo lwethu lokukhetha abasimelayo eParliament la kuma-council so luqalile i-organizing department yethu iyabhoda indawo zonkana ibeka ama-teams aza kwenza ama-primary elections lapho adingeka khona. Njengoba sazi ukuthi thina singabantu abakholelwa ekuxoxisaneni, abantu baze bavumelane kumbe baze bavumelane ukuthi kabavumelane. Ziningi indawo lapho akuzaba la ma-candidates abantu sebevumelene ukuthi hayi uzibani banyana sibone ngathi nxa engasimela nguye olonyawo olungathathela phezulu umsebenzi. Kodwa nxa kuthe kwehlula lokho sizawayenza ama-primary elections. Iripoti esizaba layo kusasa ngolwesibili ku-standing committee yiyo ezasigayida kumbe sasipha umkhombandlela ukuthi i-date yama-primary elections yona siyibeke nini. Kodwa hayi abantu bethu thina kuma-structures balomlomo yibo abatshoyo, yibo abanqumayo, yibo abalomnqamula juqu wokuthi ngubani obamelayo. Asilo daba luka-president, asilo daba lwe-standing committee, asilo daba lukabani. I-national council iyabe nje izabhekisisa ukuthi lawo mabizo ngabantu abangamalunga ngokusemthethweni okubalisela ukuthi balamakhadi bale membership eme kuhle kanjalo kanjalo kanjalo. So simatasa njengebandla noma nje sisamisana lohulumende lozek ukuthi ukhetho lolu abafuna ukulwenza bafuna ukulwenza ngesingili mbane esizachiya umuntu wonke ekhala, esizachiya ilizwe leZimbabwe lingamanga kuhle.
ELeZimbabwe likhangelelwe ukuba lizaqhuba ukhetho olukhulu ngoNtulikazi kumbe ngoNcwabakazi lonyaka. Izakhamizi zesigabeni seDenge eCholocho zithi abantwana behluleka ukuya esikolo ngenxa yomango omude ukuya esikolo lokubuyela emakhaya. Sixoxe ngodaba lolu lonkosikazi Ruth Spanda.
Singabahlali besigaba sakodenge kuvillage 4 kuward 19 ngaphansi kwenduna uGambo ngaphansi komlisa uNkunzi eCholocho. Esigabeni sakithi silohlupho okweminyaka leminyaka. Abantwana bethu baphoqelekile ukuhamba umango ongaba ngamakhilomitha angu-14 besiya esikolo, bephinde bewuhambe lowo mango ukubuyela ekhaya, okuyinto eyenza abantwana begcine bengasasithandi isikolo. Ngoba umntwana oleminyaka emihlanu ufika esikolo eselambile njalo esediniwe emva kokuhamba umango omude.
Lifisa ukuthi abantu balincede ngani khonapho mama?
Singabahlali bedenge village savula iproject, savula lesikhwama. Sicela amadona ukuze sakhele abantwana isikolo esiseduze ngoba asenelisi, abanye bethu abasebenzi. Besifisa ukuthi sithole uncedo noma ngabe ngokungakanani, siyakubonga. Injongo yethu ikwakha iprimary school. Ngiyacela noma ngabe ungapi komhlaba, mangabe uzwa lomlayezo, siyacela singabahlali bedenge village, sicela uncedo noma ngabe kuyimalini ingawenza umehluko ukuze sakhe idenge community primary school. Ukuthola okunenge ungaxhumana lo chairman weproject ubaba uJetro Chabangu kulezi number +27 63 042 5905. Lezami ngingu-treasure we-project, igama nguRuth Spanda, inamba +27 73 864 8261. Ezesikhwama sethu FNB 62 91 28 75 971.
Lo ke unkosikazi Ruth Spanda, isakhamuzi sedenge, sixoxe laye eseJolojo. Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Donald Trump uthi ulakho ukubotshwa ngolwesibili phezu kodaba lokuba ucatshangelwa ukuthi wahlawula umakhwapheni esebenzisa imali yokukhankasela ukhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2020. Uthi uhulumende kamongameli Joseph Biden umthwalise nzima. UBiden labanye bakhe bathule zwi ngodaba lolu. UMnumzana Vladimir Putin, umkhokheli wakwele Russia, ubesedolobheni le-Mariupol kwele Ukraine namuhla kulandela ukwethekelela kwakhe isabelo se-Crimean Peninsula asiluthuthuna ngomnyaka
ka-2014.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lo nkosikazi Busisiwe Zinyemba. Sixoxa ngodaba lwesithembo, sijala ukuzwa ke abesilisa bekhuluma besincoma isithembo. Busisiwe, kunjani mama?
Ngiyaphila baba, linjani lani?
Hayi, siyaphila. Wena uyasithakazelela isithembo kumbe ume njani wena ngesithembo la?
Hayi, isithembo sibili singaqatha singakhangela endulo. Kwakulinywa kulezi fuyo umuzi umkhulu ungaka, njalo abantwana babengayi ezikolo. Kathi sikambe nxa ubaba esehluleka ukubhadalela abantwana abathathu i-school fees, xa esezele abantwana abangu-15 baza kuya yithi esikolo, baza kugqoka yini? Impilo isichiyede kakhulu, asikukhulu sikubone khona ukuthi impilo isichiyede. Isithembo hatshi asisefanani lakuda, lapho abantwana bavuke bagijime bayele kube lani lani nalokho. Kodwa kathesi sekunzima, sekulezikolo ukufunda, sekulokugqoka, zonke lezi zinto must take them into consideration.
So wena uthi hayi isithembo kathesi
ha-a? Hayi isithembo vele ngitsho sibili, hayi ya kungathi sisehlulwa uthi ngama-side chick, uthi ungavele uze uthi ubaba usele side chick ugule sibili, wathi po usele sendlini loki
vele kulanda njani usae utshele sithini nxa sefuna isithembo leso?
Hayi isithembo vele asikhulumeki, iyaqalisa isithini
asikhulumeki
leso. Hayi hayi
ubabe ngabuya namhlethi sefuna ukuthatha isithembo, uyamphendula sithini?
Amphenduli vele angikhulumi ngakho, isemtshethi lapho akulanto exoxwayo lapho. akulanto exoxwayo.
Kungathi njalo phela uyabuya la.
Hayi, kusho ukuthi ke hayi sabe singazange senza ama vows lana ukuthi simele sivubela ezintweni esizenzayo.
So wena ngokubona kwakho uthi vele isitembu no.
Hayi isitembu asiboni sinceda ngani. Asila nkomo esizelusayo, asilapha amakhulu. Hayi ngesani kanti. Isitembu lesinsuku nje ugovu babo baba ukuthi khona azizwe engubaba nxa elomfazi ngapha nomfazi ngapha. Kodwa sila sikhuluma iqiniso aba okhulu ababele isitembu babengaluphali labo gogo. Ngenxa yani isitembu sezi ukuthi obaba bafe masinyane. Too many problems afanele azisolve. Abantwana abafazi and all those things. As a result, i-lifespan yabo was very short. Yayingafanani labo baba balezi nsuku ngenxa yama-problems. Obaba ukuthatha isithembo ikukwehlisa iminyaka yakhe yokuphila emhlabeni. Ngoba ikhanda liyazwela ngoba ecabanga. Lapho umasibandi usethe kuya ngaleyo mankomo sethe abantwana bakazibani. Konke kho lami ngapha ngizathi ke ngimfakele ukuthi uzwana mina athande mina kakhulu adle ngale adle ngapha athule hayi kusiba ngokunye.
Ngoba uzama umuntu ukugcina ukuphambana izinto.
Angishabona.
Hayi, yebo, ngamafutshane mama khona bosizo.
Ikhosithi hayi, isithemba ke simenini, asiphele vele. Hayi, asilangcile.
Hayi, siyakuzwa kakhulu ke ungadinga kusasa mama.
Kulungile.
Okay, bye bye.
Yabo.
Namhlanje kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besixoxa lonkosikazi Busisiwe Zinyemba ngodaba lwesithembo. Silethemba lokuthi sihlangana singabaphikileyo ngeviki ezayo. Okwamanje ke sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontukambeni inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhola libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngifuna sikhulume ngodaba lokwethemba inkosi. Ngiyabala lapha kumahubo 27 iverse nga 1 ithi yona inkosi iyikukhanya kwami lokukhululwa kwami ngizakwesaba bani na. Inkosi inqaba yokuphila kwami ngizakwesaba bani na. Into eqakathekileyo esikristwini yokwethemba ubaba uNkulunkulu kuzo zonke izinto. UDavid uyakhuluma kumahubo sikulayo ukuqaliseni singabali umahubo 23 ukuthi inkosi ngumalusi wami. Ngakho kuyabe kumele ube ngumuntu oyethemba inkosi ukuthi yiyo ekukhokhelayo kuso sonke isikhathi. Siyakwazi ukuba lapha emhlabeni ziningi izinto ezingayenza ukuba ube nokwesaba. Ube nokwesaba ngenxa yokuthi kunezitha, ngenxa yokuthi kulezinto eziningi, imimo ehlukeneyo engakwenza ukuthiye usungumuntu olokwesaba. Kodwa kuDavid lapha yasikhuthaza ukuba singesabi lutho ngenxa yokuthi inkosi iyisiphephelo sethu. Mina ngiyangikhuthazwe kakhulu ngenxa ngilalela ubufakazi babantu bekhuluma ngemimo ama-situations ayihlukeneyo lapha inkosi eyabahlenga khona. Ngiyakhumbula sibala ngoDaniel labafowabo bejikele lapho okulezilwane khona. Sibona inkosi ibaphephe ibasindisa. Siyasibone njalo indlela ezehlukeneyo uNkulunkulu asindisa khona abantu bakhe. Ungakucabanga ukuthi nxa wawuloNoah phakathi komkhumbi usizwe izulu phandle labantu bekhala besifa, nxa wawungathemba uNkulunkulu wawungagcina ucabanga ukuthi awu asoze emphumela phambili. Kodwa uNoah ilizwi leNkosi liyasitshela ukuba wethemba uNkulunkulu. Sicabanga u-Abraham loSera sebebakhulu kodwa bedinga ukuba bebe nendodana. Ilizwi lenkosi lithi bayithemba inkosi. Waze kwathi napho uSera esengumuntu omdala wathwalisiswa wababa nomntwana ngenxa yokuthi abesabanga lutho kodwa bethemba uNkulunkulu. Ngakho-ke sihlobo zami kuyamele ukuthi khathesi kumbe yuphi umumo ophakathi kwawo. Nxa ungaletha ukwethemba kwakho kuNkulunkulu, ukhulume njengalapho uDavid ekhuluma ukuba angisoze ngesabe ulutho ngenxa yokuthi ngethembe iNkosi.
Akuyibhethe mfundisi.
Sesigqiba lindaba, mfuna ucabange iziphi izinto ezikulethela ukuba wesabe, iziphi izinto ezikunqobayo. Nxa iNkosi iyingxenye yempilo yakho, kumele zonke lezo zinto uziphe yena uJesu, ukuba lapha ngihluleka, lapha ngibuthakathaka, lapha sokungehlulile, wekele yena uJesu akungenele. Yikho okutshintsha ukuba sisuke ukuba ngabantu abayesabayo sibe ngabantu abalethemba njalo abathemba uNkulunkulu.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkungo.
Siyabonga kakhulu ke uNtungameli Nkomo, sike sizwe ezabatsha. Ye uhlelo lwabatsha namhlanje isixoxa lo Owen Mthobi ukhona ngale ke kobulawayo. Mthobi, kunjani baba?
Hayi, ngiphinyana ngiphilile, mfowethu ngiphilile baba.
Ye, akusitshela ukuthi wenzani empilweni?
Lapha hayi kobulawayo owakathi ethi nje sizihlale lokhu esimelele ugesi ukuthi abuye, kodwa hhayi ngokokusebenza ngisebenzela ukumelela amalungelo ezisebenzi ngezilebhalulations under i-trade union, ngikhangele izisebenzi eziku-engineering industry kakhulu. Ngibuye njalo ngigqugquzele kakhulu abantu abansundu ukubana bananzelele usuku labo bangazikhohlwa imvelaphi yabo.
Ye, singathi njengomuntu omutsha khonapha okobulawayo uphila njani?
Hhayi, lapha siphila ngokuthi sithengise ngoba umsebenzi uwodwa kawungeke ukuvumele ukuthi uhole isicecedu mhlawumbe esingakuphilisa nawe kuze ubone ukuthi hhayi mhlawumbe ngiphila ngcono, kodwa kuyabe kumele ube lokunye okwenza ukaba ngivule ibhizinisi eceleni. Siphila ngalolo hlobo ukuthi nxa uholile uzaqalisa ube le bhizinisi eceleni ukwenzela ukuthi konke kube lama streams of income amaningi. Angithengisi kakhulu, kodwa ngithengisele khona ukuthiwa yikubhalela ngokokwenza ngokufunda mhlawumbe ngiyabhala, ngabhala ugwalo njengoba lisazi ukuthi ngabhala ugwalo kuthiwa ngu-The Power and Over Joy Non-Fiction. So isikhathi esiningi ngiyabe ngisiza abantu nxa befuna ukuthi babhalelwe izinto, abanye babefuna ukubhalela ama-CV ngaba ngokunye engikwenzayo umuntu efuna ukuthi ngimsize ngimbhalele, nabantwana ababedinga ukwenzela amakhala la asabuya kulezi nsuku siyabe sibasiza.
Singathi-ke ukubhala ama-CV into ezinjalo uyabo ubhadalisa malini?
Ukubhala ama-CV imali esiyibhadalisayo yidola kuphela.
Ye, so-ke kodwa baningi abantu ababuyayo?
Hhayi, abantu babuya mpela ngoba engikwenzayo kakhulu ngijayela ukwenza nje online njengoba singabantu bamafoni nabantu bama-laptop siyabe sivele ngapha ngisemsebenzini. Abantu babuya babuya via i-WhatsApp number sibayenzele sibaprintele sesibadilivela-ke ethawuni lapho kumbe nabo lapho yakukhona sesekubethela abantu bayeza bona, kodwa hhayi ngezinga lelana eliphezulu, kodwa abantu bayeza ukuthi lathi siyakwanisa ukuthi sithole khonoko ukuthenga isinkwa semihla nemihla.
Yes, siyakuzwa kakhulu-ke, siyabonga ungadini lokusasa mfowethu.
Yebo.
Ye, namhlanje-ke uhlelo lwabajabe sixoxa lo Owen Mthobi kula ngale-ke kobulawayo. Yes, ke singena kwezemidlalo. UJoseph Njanji usethulela impumelelo yemidlalo yenguqu.
Nansi impumela yemidlalo yeCastlaga Premier Soccer League edlalwe namhla. Iqembu leCapes United linqobele iManchester Diamonds nge-2 kanye ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leTriangle United linqobele iRentals nge-1 kanye emdlalweni obuseGibo. Kuthi umdlalo oqhutshelwe enkundleni eBapa Fields phakathi kweHighlanders leZPC Kariba uphelezi ngutshike lobhanqa 0-0.
Kolunye udaba olufanayo, umthe wamasiko owadlalela amaqembu enguqu abalisa eRentals, Highlanders kanye leDynamos
uthi akusela ongakhulisa isibongo sangakibo edlala umdlalo wenguqu njengoba abasakhulayo bangakibo bengaselalo uthando lomdlalo wenguqu. UJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Umtyawa labafowabo uMaster kanye loGideon badlale kusigaba saphezulu esePremier Soccer League eminyakeni eyedluleyo, kodwa umtyawa uthi ithuba lokuthi kube khona omunye wakwamasiko ozadlala kuPSL eminyakeni elandelayo lincane kakhulu.
Hhayi, abantwana labo sebahle bajitsha. Hhayi, kusela mntu abadlala ibhola ngayo. Abantwana bonke sebahambe ibholi. Hhayi, life eziwabesezimpela. Labo bade babonta hayi obebhola lapha basuka bazihambela ebhola bazisebenzisa.
Umtyawa uthi yena uqale ukudlala ibhola elandela umfowabo uMaster okunguye izibulo langakibo.
Ngingena elandela uMaster but lami nganlesifiso because ibhola ngakhula ngilithanda vele. Ngaqalela emaklabhini ama-youth center la bengaqala khona. After that ngabe ngidlala Division 2 but ama-juniors wonke vele ngaxhasa kwayilenda ngadlala ku-Resters. Ngabe ngisuka ku-Resters ngisiyadlala kunemachapini. Premier League football ngaqhasa 2000 coach ng Epson Mkhulu manje uMajuniors lapho uAli eBapa West vice coach.
Amanye amaqembu adlalela umtyewa kusigaba sePSL ngabalisa ile Highlanders ele Dynamos kanye le Black Mambas. Loba nje ungela kwaMasiko sengadlala kusigaba saphezulu eminyakeni elandelayo sokungenzeka yena umtyewa atholakale eseqiqesha njengoba eseqale ukusebenza labasakhulayo.
Umtyewa usasekhona eBoreng. I'm developing amafana esizindawolo. Lo mkhokheli tu ku Zebra Revolution izongwenzeka nje ya mkhokheli uyo ngenze ngaba khona kakhulu ebhola but mina ngoba mvele I'm owning a car wash ngiyenzela ngikhaya endle.
Iqembu leZebra Revolution lile qembu elincintisa kusigaba seBulawayo Province Division 2 kanye lamaqembu abasakhulayo adlala kusigaba seBulawayo Province Junior League. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanjini.
Lo mncintiswano wokugida obizwa ngokuthi iRumba Dance Challenge oqhutshwa iRumba News ZW ibambisana le asixhasane Mthwakazi.
Sanibonani banpageti, sanibonani mahlabe zulu, onibingelelayo nguWillard Lawyer Sithole. Thanda ukubonga leli thuba ku VOA ukuthi ngixinxe abantu bakithi ukuthi silomncintiswano werumba wokujayiva irumba ozoqala mhla ka 1 April kusiyaphela inyanga. Sabantu bakithi ukuthi bangenele lo mncintiswano, into ofanele uyenze uyajayiva wenza ividiyo yakho encane. Mawuzojayiva ngaphambi kokuthi ujayive uzikhethele ingoma oyithandayo bese uthi asixhasane Mthwakazi. Bese usuka lapho ke suyadlala ke sujayiva ngendlela ojayiva ngayo. Injongo yalokhu ukufaka imali esikhwameni emuntwini wakithi, njalo uku-entertain abantu kube kuhle kube nje. Ungaziwinela u-2000 unumber 1, 700 unumber 2, 300 unumber 3. Siyabonga.
Ofisa ungena kumncintiswano lo, thumelani ama-videos and WhatsApp lo nombolo ethi +27 791 150 473. Ngizaphinda njalo +27 791 150 473. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi selilungiselela ukudinga amalunga azalimela kukhetho oluzayo. Le bandla lezanuphefu lalo selidinga abazalimela kukhetho lolu. Siqhuba lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalisa ngumthembo Sithemba uKip Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.